Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola ubukhulu bequla ahambelalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi,
umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa, wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana loDouglas Monzoro. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele uze umuntu esebhadala 10,000 wena ohlutha le yifekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 lena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambelalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika, ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho lusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo engumgcini isihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endizemchineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yona leyo ibuye lo baba uMnangagwa laqula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipo Chiteta owakanyongono ukuthi hayi, iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time. uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vele abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble eRussia lama yuan eChina ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulaleli ubona bengabantu abengatsha ziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambile
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo-foreign minister o-ambassador orepresentayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele i-speech sona esakhe ukuthi babe le-engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment but amanye ama statistics akhuluma nge 90% okungela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma inqondo niso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west wrong lock la lock so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lati ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizuba bo Ramaphosa la ngathi uyathinta indaba yangkhona sizuba bombeke ekhuluma ngakho
lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lesi ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika eOhio Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bakhe elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lehluleke ukungenisa impehla. Ibandla le-CCC lenelise ukuvimba ibandla leZANU-PF ukuthi lithole inani lamalunga edalela eParliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures. UChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha.
UChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisibo abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ngontando kayiphikiswa uShamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uShamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana lo Douglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uShamisa last time beze beye ku Congress wadliwa nguDouglas Monzora yiyo nje into elokuyisekhanda lake uyesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokho ngoba siyazi nje ukuthi uShamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi kona kuphelile ngoShamisa
abanye bathi ukungabi lengatsha kumba ama-structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uShamisa ukuthi adliwe kuma election kwakuvele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi eze party nxa ungalazo kuyehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ebandla lakho kuzo zonke indawo siyakwazi ukuthi uShamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama polling station ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wezobafaka njani ngalazingathi so siyakwazi ke lokho ukuthi yikho kwenza ukuthi adliwe ngoba we vele engakulungiselanga lelo khetho izamphefu yayililungela ukhetho yayila abantu kuzo zonke indawo uShamisa wayengelakho konke lokho uShamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokho abakuzwayo ngenxa yama sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe uShamisa okwakhe nje ukuthi yena athathe imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumeni kangeke atshintshe lutho uShamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uShamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje kule iward kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke kulezo ndawo so sokusitsho ke ukuthi khona kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uShamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
allo ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa Ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezalane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanyamazwe. Iningi lazo zilubhekisa kweleBhilitane ukuyasebenza kwezempila kahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekweleBhilitane.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba ubongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBritane ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi
from December elokeni excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu isikhathi sichithilwe ama documents aza expire yazinini yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu
omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBritane ngu Jane Phiri owakhuluma lonunu wayethi umele abaqhathi
ngaqala ngikhuluma lonunu unono wasesithina uzongitholela umsebenzi so ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000 and then ngakwenza lokho ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni ngihlale nithembise ukuthi uzobhadala next week from April kuze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane lonunu osehlala eBrithani okuthiwa umela abaqhathi yena uthi cha kasange adle imali yomuntu uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers ngazikhethela mina engangifuna uhamba ngayo and ngithe sengikhethile I did refer ngarefer but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali I was not there, I was not part of it and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency
kwaphamanise
kwakulo muntu umuntu wakho nawe unama COS wasesithi khona abantu babhadala but umuntu wakho ukuthi uthi wayengase nawo manje my brother ngimfonela then ngathi khona mina bengigula seriously ill bengidumba umzimba wonke nje sukele le BP anginamali okwamanje I can even send you my bank details anginamali ngisayidinga imali yakho.
Kukantila labo ababuya kule Britain ngama certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi yodube ngomunye ongasela msebenzi
besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireyithi yeholo kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela ireyithi yeholo. So ngibona ngani bekulesimenemene asazi kumbe singancedakala ngoba ha sihlukumezekile ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Castle Care no-Richard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kole Brithani ngoba ngokwamahhala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiswele ilokhu zenu ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-shift sebexwayisa ukufona around ngicela i-shift ngicela i-shift ngoba umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le ifekhi le uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 ohle ukucaba ngekuhle kwena lokhu.
Uhulumende kwale Britain wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulolo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwale Britain Home Office yalile ukhuluma le Studio 7 kodwa abathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhla ka 11 ngenyanga ezwayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma kansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezwimba. Iphephandaba lobulembe lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abesiphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uchiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani
siyaphila siyaphila kakhulu nangikhala ngalo ndoda lo esadiki lo man of the mission lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama results ebenjani nokuthi abantu bebe expect ukuthi kuwine bani kuphume bani uyabona sho ukuthi wonke la amazwe la akhona alama opposition party ingadliwa ukuthi kumele bayale phela into abayichasisayo besadiki sho ukuthi noma ufana eSouth Africa Mozambique Zambia konke uma kungawini opposition party kungawini lokhu manje iruling party kumele bayale bethi ayiwinanga akwenza ukuthi into phela abayichasisayo le abakhuluma into straight bengangumini la
ukuthi umnotheli isithuthukile mina asizwe ngaye kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela not yena ukuthi asuke lapha hamba eJohn Pitcheri emhlanganweni ukukhuluma into engasiyo kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la sebezosebenza ama-industries evuliwe la so ilizwe selile mali yalo yikho ukuze sibone ukuthi amnotheli nesizwe ngaye kulumisa tshela bantu kumntu angasiyo akusikho lokho akukhulumayo kahle kahle bathathile izwi leli njengebhizinisi labo that's why bevula ama-passport office indawo zonke lezi bavulela ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali babuye lapho bazotshiya imali amabhoda batshiya imali ama-airport bazobhatala i-school fees ezidurayo babhatale lezibhedlela bebhatale imibheda bebhatale ama-ambulance bebhatale yonke into akula nto angabhatalayo lapha elizweni yonke into esiyimali libhizinisi labo lokhu beropha abantu kuthiwa yeyelizwe watwa disendat yonke le nto leyi kungahlonipha abantu abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume kufanele ukuthi kuzwe bona yona into abayikhuluma ayiyo right kuphela after 5 years berigama election besuka betshela abantu ukuthi bawinile konke lokho kungahlonipha abantu kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise abantu bazakulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le ngiyabonga ukukhuluma ngumasenga ngilapho kobulawayo iphumi lamadoda
njani balaleli be-studio 7 ofela uqilisa lokukhulumayo hhayi umuntu thethe incube uvunyelwe nje ukuphupha noma kusemini umuntu uyaphupha noma kusebusuku uyaphupha noma engaze iphuphe ezulwini nje hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha yilungelo lakhe lokuphupha umuntu ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-amerika kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho awushaye phansi kwasho unquthule ayikho into ezobuya nomnankagwe ebembekayo khona manje seyenze kwaba wesi ngokudla ama-elections omuntu owinile wazithatha wafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaga hhayi ushaye phansi fithi ncube ushaye phansi ma kuyukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankagwe akukhona ozozana kwa hhayi hhayi cabanga kahle baba hhayi ukuba ukuthi ingcwethi yezepolitiki hhayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana okugrade 1 ma ngabe wenza kanjalo bonisa umnankagwe angeke azaze aze nanix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithinga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho njeothi into ezobuya nomnankagwa kuzoba nalo ubaba lwabathi nguchabango lo baba uyishaya inxa zombili uyishaya imuve ishaya phambili lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC ngaso sokho isikhathi gxeka uchamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election into ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovi phakathi nabantu bayi-CCC bayaboshwa abantu be-CCC bagcwele emajele akakuthi vulokho wasitshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba nina ichabango nguwo uhambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uthola indlela yokugxeka hhayi wena baba hhayi urongo
wena Studio 7 siyabonga ngomsebenzi sibingele abalaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ngani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besehluleka ujoseph juma bayakhuluma nje ngokwasemsebenzini hhayi ukuthi bakhulumele ukuthi amazimbabwe azaba lethemba lokuthi izanu p f government yabo lomnankagwa upresident wabo ikhona into abazoyenza beyenzele amazimbabweni ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke osithembisa unyoni bathembisa abantu sovula amakampani kobulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezilong ezibesabamba ukukhetho ngenkani besabamba amazimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile la indaba lezekhi yabo abantu bezani ngoba amaZimbabwe nasiba bafakayo kwezokhetho ukuthi ngabethwa bathi babusa nje bavotelwe kodwa kusala ingane eZimbabwe izohlala ihluphekile as long as izani PF ingazangiphume embusweni into engakukhulu amaZimbabwe ni free and fair election khetho umthandayo bayiTRC ibadlile bephumani bezani ngoba vele ngiyeke ngi free and fair bethu badle iTRC bezani ngayiphi icampaign
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazo Studio 7. Ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo. Ezogawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi ugawule ukukhuluma. Uthi bathi ukhethwa luhambanga kahle bavumelane ukungena laphana. Laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa. Uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke ekobulawayo emathebeleland North. Kanti bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu ikho lapho laroba khona leroba uChamisa wena gawuli okhuluma yimuthulani Ndlovu kunduna usikhobokhobo
siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 cela u-president wethu Emmerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York asitshele njalo ukuthi uke wezwa yini kunuka ama-sewage khona ngapho akangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimoto zihamba zithelela ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akho nakaze buye abuye nuka abantu baseZimbabwe kuphela akazi ugeze uzasana unuka kuphela isiwage kuphela ngamanzi angkhona uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo even nanxa umuntu egadini ndizamthina ehamba nje phezulu ngezo sokunuka isiwage usukwazi ukuthi usudlule eZimbabwe akayangeki yini yena amazona lawo angaphe phucukile sitama yamazwa phucukile lele lento kwenza lingaphucuki kuyini athi inxa yezalo PF yena kuphela ukukwanisa ukuthi kuphela afaka amapolisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo sithwele nzima ngamapolisa sithwele nzima langezana uPF indlala vele isitshaya nje sithwele nzima amagetsi ayahamba ngapho wayethi lingabona ukuthi inyama nxa sibona emafrijinini simfonele kodwa lezo number zakhe kazijiyanga wayengasinikanga iphone number zakhe lezingase simfone yaphe ukuthi inyama siyibona so yena akangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga kayekele kungena abafana abancane bebusi
Jojo 7 njani basakazi bethu siyabonga umsebenzi womdlaka ngakelisi elisethulela wona bakithi sesikhathele thina ngendaba zezanu PF wena malaki angikwazi ukuthi ngubabo njani la ungabothi amapholisa abopha umuntu olecala icala lakhona lihlale ku-3PC kwezanu PF alinamacala khona ngapho lagangade umuntu lina kukhampeni eHarare azange akube lo muntu obotshwe lathi umuntu otshwaye imoto alimgangadile kodwa i-3PC ihambe isavusela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi sasingakazalwa amacala akhona khona ivuswa namhlawumbe sokudlula amavoti ake lizamukekela abantu bekhulu uleke sesisesaba nalokho zemakhaya ngenxa ukuthi wafika ekhaya mhlawumbe ukuthi lokhuzela uhlubothi ngoba sizakwazi vele ukuyikuthi akeleke ukuhlukumeza abantu kanti manje la wina lihlukumeza abantu amaphoyisa vele azikhuluma ngamapholisa ngathi amaphoyisa abopha umuntu olecala ukukhuluma ngamapholisa into esezinatho ntshengwa ezibhema inyawo pele Christian kanti kukhulunywa enyuzini vele khona ukuthi amaphoyisa eZimbabwe asebhema untshengwa adlile ekhuzeni anatho ntshengwa bhema iChristian abhema inyawo kusese ngamaphoyisa khonokho asonto yona naleyo thini libanika ama-50 cents okuthi bethenga inyawupe ngemva kwaloko sebe siyabopha abantu abangalacala ake lizame ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumenisakazane kuthiwa abantu abathile bayabotshwa abeyona abantu bengabotshwa labo funa ukuzenza ngathiwathi iziqhwaga lapha akula bantu abakwazi ukuchaya mkhapho bekubambe bekuchaya bekutshengisa indlela ngoba khanye la ikhanda akho libukelile liyavuka
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki Akwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kulohlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama Republicans. Usekelo luka Trump luya luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye abalesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangenisi impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.